sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga kujonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesithathu mhla ka 11 zibandlela 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zethule imbiko yokusola ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF eMurewa North. Umthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isinqumo sokuthi inkampani ye-Intratrack Private Limited iqhubeke isebenza le nkampani ye-ZPC kuhlelo lokufaka amandla kagesi awe-solar eGwanda. Izikolo zivuliwe namhlanje kwele South Africa kulokukhathazeka okukhulu kubazali abalama permit ezEP abalabantwana abafunda kwele South Africa. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela e-Law Society of Zimbabwe, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, kanye le-Women and Law in Southern Africa, sezisole kakhulu ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu PF eMurewa North. Umbiko owethulwe zinhlanganiso lezi zithi amapholisa kumele abophe bonke abaphatheka kudlakela lolu, njalo inkokheli yamabandla ezombusazwe layo kumele ichumayele ivangeli lokuthula phambilini kokhetho. Zithi njalo amakomishini kahulumende afana leZimbabwe Human Rights Commission, iNational Peace and Reconciliation Commission, leZimbabwe Gender Commission kumele asebenze lamapholisa ukuze babotshwe bonke ababonakala kuvidiyo enkundleni yokuxhumana bebhaxabula okhulu labogogo abe-CCC. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi izolo wazise ukuthi sebebophe umsolwa oyedwa phezu kodlakela lolu, uMnumzana Neva Chimutashu, yena oleminyaka yokuzalwa engamathumi ayisithupha lasikhombisa 67. Ibandla leZanu PF lona liyakulandula ukuthi ngamalunga alo atshaye abe-CCC. Ukuhlaziya lolu daba, uNtunkamili Nkomo weStudio 7 uxoxe legqwetha elilwela amalungelo oluntu, uMnumzana Khuda Hove.
Esikubone eMurewa North ngamalanga lawa adlulileyo kufana lesikubona izikhathi zonke uma sesilanda ukhetho njengelizwe. Okudanisayo yilokho ukuthi ukhetho lweZimbabwe solwaziwa luhamba nodlame, and nyakanye into esiyibona yenzakala kathesi iyafana. Sibona amapholisa okumele kube yiwo angakhethi uhlangothi lepolitiki, angakhethi ukusupporta iparty, kuyiwo asebenzelana kumbe ayenza ingani asebenzelana lohulumende leqembu lezanu PF, ngoba kathesi siyabona ukuthi yibo kumele bephendle ukuthi kwenzakalani kodwa akuyenzakali. Okwesibili, sibona abantu bengayenzi kahle bona bepolitiki ngoba kuyibo abamele bekhulume ukuthi bengangeni ezintweni zodlame. Kodwa sibona amapolitiki ethule, sibona ama-managers ethule, okutshengisa ukuthi kungani bayavumelana lokwenzakalayo. Ngakho-ke ukuthi size sibone sibili utshintsho ngezikhathi zokhetho eZimbabwe, kudingeka ukuthi abathungameli bamaqembu ayehlukeneyo bebonakale bengenela, bebonakale bekhuza, bebonakale bekhuthaza ukuthi ukhetho lwenzeke ngendlela engeladlame.
Yena ubaba uMnankagwa siyake simuzwe esola udlame, sithi abantu kumele bakhankase ngokuthula, baziphathe ngokuthula. kodwa siyabona udlakela luya phambili. Singathi kalalelwa uMnankagwa kumbe kukhona okunye okwenzakalayo.
Kungabe kungamazwi nje awakhulumayo ukuze kubonakale ingathi uyenza imizamo. Kodwa iqiniso yokuthi uma sefuna sibili ukuthi abantu bakhe bengenziwe udlame, ngasiyambona lapho abayenze khona udlame, ethatha izinyathelo ezibambekayo, ethatha ama-measures abambekayo ukuthi awajezise abantu abangcwelisa ilizwi lethembu lepolitiki yakhe. Kodwa kuphelela ekukhulumeni nje. Njalo yena lo uMnankagwa othoyo ngelinye ilanga kumbe kwamanye amarali kumbe imbuthano uzathi ungabilwa dlame, kwamanye amarali alandelayo ekhulume ukuthi uma bengafuni ukulalela iZANU-PF kasibarakasheni kumbe sibakhahlele beze bebone indlela izinto ngendlela yethu. So amazwi akhona ngesikhiwa singathi awakho genuine kumbe awala kuqotho.
Umnumzana Khuda hove ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu, sixoxe laye ekwelebhilithane. Umthethwandaba waphezulu owe High Court wethule isinqumo sokuthi inkampani ye-Intratrack Private Limited kanye lomqondisi wayo uWicknell Chivayo baqhubeke besebenza le nkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company ZPC kuhlelo lokufaka amandla kagetsi awe-solar eGwanda. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba weHigh Court oseHarare uphe isinqumo sokuba ukulwisana kwamankampani lawa womabili okwakuqala ngomfumfu 2015 kulungisiswe. Isivumelwano phakathi kwamankampani lawa sasingesokuba kufakwe amagesi ohlobo lwesola afike 1000 megawatts endaweni yeGwanda lapho inkampani ye-Intratrack yathola imvumo yokwenza lomsebenzi. Inkampani le yathola lomsebenzi loba nje wakula mankampani ayisithupha 6 kule nkampani yayiza kwenza lomsebenzi ngemali yezigidi ezingamashumi alishumi lasikhombisa $173 million. Kusinqumo esiphiwe ngumahluli uSiyabonga Paul Msitu usole inkampani ye-ZPC ngokuphazamisa inkampani ye-Intratrack esithi ukuphiwa kwayo umsebenzi wenziwa ngokusemthethweni. Ingcitshi kwezomnotho esebenza ekolishini ye-University of Zimbabwe uMnumzana Liberty Mlilo uthi lokhu kuveza ukuba amankampani aphansi kwakhulumende ehluleka ukuba nezivumelwano eziqinileyo namankampani enza umsebenzi.
Ndresa kulabantu abakwaziyo umsebenzi wabo ngoba i-contract yaphiwa uChivayo kwamele iqale ikhangelwe ihlolisiswe. Layo uChivayo wangikhona akhangelwe ukuthi umsebenzi wakhona awumele awuyenze uyawukwanisa na. So ngibona ngani ngokuya kwezikhathi emalangeni azayo kumele kuqale kukhangelisiswe ukuthi umuntu ophiwa i-contract yangikhona iyawazi imisebenzi awumele awuyenze njalo une capacity yokuyenza imisebenzi wakhona.
Lokhu kusekelela igqwetha uMnumzana Peterson Dubena othi kumele kube le ndlela ezivikwa nguhulumende ukuvikela amankampani ekuqilweni ngamanye amankampani.
Iphalamende eyiyo elingisa imithetho yethu elizwe lethu besicela ukuthi ilungise imithetho le ezabe iqinile eyenza ukuthi umuntu onjengoshuvayo so engatholakali engumuntu okwanisa ukuphonga uphunyuka nje ngendaba le ngenxa yomthetho. Kodwa wonke umuntu singathi esemjajile zethe umuntu lo wajontsha, kodwa sokuphuma ekhothi ukuthi umuntu lo kajontshanga waba nesivumelwana yena nenkampani yamagesi ukuba okakathe sikwanisa ukuthi isihluwe inkampani yamagesi.
Isakamuzi seGwanda uMnumzana Melisi Zondo uthi uthemba umsebenzi uzaqhubeka ukuze idolobho lelizwe lithole amandla kagetsi.
Ibuhlungu iyathokozisa, isibuhlungu iyakhalisa, abanye abakhalisa, abanye abathokozisa. Why ngisitsho njalo? Undoda usethole 22 million, abanye bakhe bayathaba. Kuthi thina-ke umphakathi uZulu wonke nje sidanile ngenxa yokuthi leyo solar project vele isithethe isikhathi eside ukuze iphumelele. I-court case la it took long ukuthi i-finalize this case. Okunye futhi engathi kube yinkinga, okuyinkinga yokuthi asika api na matize nisizu utika indaba le isebenza njani.
Gusif Melo anoteze pisile Intratec uchivayo wapiwa izi kitezi nchami za matola watu wa agula msebenzi owenziwayo wakwati na usinza ukuba ZPC imise isivumelo lesi iIntratec icela umthetho wanzaba ukuba kumiswe ifuna ukuqhubeka ngomsebenzi lo ngoba isivumelwano semthethweni lali nkampani iZPC ibe ingavumelani lalokho isithi uchivayo kazange alandele iziqondiso zesivumelwano lesi. Amagqwetha akade emela iIntratec ngu-advocate Louis Uriri lo-advocate Tawona Nyamkura ukuthi iZPC ibeyimele u-advocate Daniel Chirata. Wolunye udaba umeli wezengeza West edayele ephalamende umnumzana Job Scala ubesathethwa ndaba namhlanje eze ukuzothonisiswa icala alethethwayo lokufuna ukugenqula uhulumende esebenza lo mmeli wesitungiza North umnumzana Godfrey Sithole. Abathutshisi batshele umthethwandaba ukuba kabakalungeli ukuba athonisiswe. Igqwetha lakhe uJeremiah Bhamu uchasise ngalolu daba.
The trial against Honorable Job Sikala was postponed again.
Udaba lokuthoniswa kukasikhala lumisiwe njalo. Lolu ludaba lapho amiswa lwesithole uhulumende ubelokhu engakatholi abafakazi bakhe.
USikhala wetheswa njalo elinye icala lokuthukezela udlakela kwezombusazwe enyathini kulandela ukuthunjwa kwelunga lebandla lakhe le Citizens Coalition for Change uselenyanga ezisikhombisa esejele elokhu efanelwa imvumo yokuthi ahlawule isibambiso sebail ukuze athonisiswe esuka ngekhaya esebikwa eseze egula ngomkhuhlane ocatshangelwa ukuba imvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimnozolozi Ndlovu.
Inhlanganiso emela abongi eZimbabwe Nurses Association isola uhulumende ngokwethula umthetho onqabela abezempilakahle ukuthi bakhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana. Isithi lokhu kuzabangela ukuthi odokotela labongi bachiye umsebenzi ngobunengi baye kwamanye amazwe. Abazatholakala belecala lokwephula umthetho weHealth Services Amendment Bill Law balakho ukugwetshwa ukupika kwenyanga eziyisithupha. Umthetho lo usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Wenza kube licala ukutshotshozela ezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ukuthi zikhalale umsebenzi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association kobulawayo umnumzana Anthony Majongosi.
Sibona i-government isifakele umthetho lo uthi uyasiyenzela ukuthi ukuhamba istrike siyahamba i-72 hours siphenduke emsebenzini. Khonoko siyabona ukuthi akuyenzi le ndawo yokuthi vele akusincede le ndawo yokuthi i-government iyawazi kabisa ukuthi singahamba i-3 days kuphela siyaphenduka, so izosimelela ingakalungisa isikhathazo zethu. Khonoko futhi umthetho lowo uzobangela ukuthi vele abantu okomongi okumbe ama-youth workers achiye umsebenzini ahambe kumbe ku-diaspora ayosebenza ngale le ndawo yokuthi vele uyasibamba ukuthi ilungelele zethu kathesi vele asikwanisi ukuthi sizilandele le ndawo yomthetho lo. Umthetho lo uyasibamba ukuthi siyenze okunye sikhulume sibilele government.
Ukuze kube lokuvumelana phakathi kwenu lohulumende lapha, lani lizizwe likhululekile lilelungelo lokutshengisela phezu kwezikhalazo eliyabe lilazo, kukhona yini elingakutsho kuhulumende, kukhona elingamkhuthaza khona?
Siyakhuthaza ukuthi i-government efanele ukuthi ibuye phithi sikhulume, sihlale phansi sikhulumisane ukuthi sifunani, sikubekele phambili ukuthi umsebenzi wethu siwuyenze kuhle. Kodwa lathi sijabula le government ibona ukuthi kuyasebenza, kodwa lo mthetho lowo uzobangela ukuthi abantu bachiywe emsebenzini bahambe phandle ku-right phandle ngale, because umuntu wonke ufuna ukusebenza kuhle emsebenzini wakhe, kodwa athole futhi aphinde athole umholo imali yakhe iyakhwana ukuthi athenge akwanise ukuphila.
Umnumzana Anthony Majongosi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association kobulawayo ubexoxa icingweni lontu nkamili Nkomo weStudio 7. izikolo zivuliwe namhlanje kwele South Africa kulokukhathazeka okukhulu kubazali abalama permit ZEP abalabantwana abafunda kwele South Africa. Abogatsha lwezemfundo bona bathi abantwana basoke baxotshwe ezikolweni ngesikhathi abazali babo abalama permit ZEP sebexotshwa kwele South Africa ekupheleni kukaNhlangula. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abazali beZimbabwe sebesalelwe izinyanga ezisithupha ukuthi babodwe nithaxana yabo baphindele ekhaya ngemva kweminyaka eminingi bephila kwele South Africa. Lokhu sekulethe ukukhathazeka okukhulu kubo ngokuthi bazokwenzani ngabantwana babo abafunda kwele South Africa. Kodwa kumsekelo umqondisi wokatsha lwezemfundo uMnumzana Terence Khala uthi asikho isizathu sokuthi abazali bakhathazeke ngemfundo yabantwana babo.
Basic Education Schools Act does indicate that all children between the ages of 7 and 15.
Umthetho wezemfundo kwele South Africa uthi bonke abantwana abaphila phakathi kwemingcele yeSouth Africa abaleminyaka kusukela kweyisikhombisa kusiya kwelitshumi lanhlanu balelungelo eligcweleyo lokuba sesikolo kungakhathalekile loba balamaphepha loba hatshi.
Documentation or not. So the important fact to put out there is that the department welcomes all learners whether they have documentation or not.
Kodwa abazali beZimbabwe bathi le nkulumo ayibaphi themba nethula kancane. Iningi abalabantwana baseprimary bathi kukuza kwenze njani ukuthi laba bantwana basale bodwa befunda umzali esebhindiselwa ekhaya. Abanye ke laba abalabantwana ababhala ugrade 12 lonyaka abesabela ukuthi nxa sebephindela ekhaya ngoNhlangula kuzafuze babuyele labantu ababo sekusele inyanga zesithupha kuphela ukuthi babhale umhloliso wabo okugcina. Umzali weZimbabwe uMnumzana Pedman Khwebu uthi kunzima ukuthi loba ekhona kubazali laba ongaba lecebo lokugcinisa umntanakhe la eSouth Africa uzabe sephelelwe umsebenzi engasela mali yokubhatalela abantwana abaselemuva imithelo yezindlu lemali yokudla.
Ngoba ischool fees zibhatalwa ngabazali bazo labasebenza abaya sebephelelwe umsebenzi lapha. So engibona ukuthi at least uma engayenza umhawu ukuthi labazali babo avuselele izincwadi basebenze lapha ukuze le ngane lazo zihlale zikhulekile ngoba kunzima ingane ukuthi ihlale ingelamzali kuthi umzali useZimbabwe yona ingane ibe kwenye ilizwe njengalapha eSouth Africa.
Omunye njalo umzali weZimbabwe uMnumzana Dumiso Gama uthi kuyadanisa ukuthi iSouth Africa ithethe inyathelo lokuqotha abeZimbabwe laba ingazihluphanga ngokuhluza ukuthi kambe okwabasusa ekhaya sekulungile na.
Sinenkinga ANC government, sinenkinga enkulu ekhaya. Siyahlukunyezwa, siyabulawa, senziwa yonke into. Akululanga uhulumeni weSouth Africa ukubona umntwana wentombazana esiyawela ungulukudela engena phakathi kwamakrokodile. Lokho kukhomba ukuthi kunenkinga. Okumele ukuthi lina as a government nizame ukuthi nisisize, nisikhiphe kulolu dako lubishayo. Siyahlupheka ANC government, siyahlupheka president, siyahlupheka kini lonke.
Imizamo yokuthola kuphawula kogatsha lwendaba zasekhaya ayizange iphumelele. Ngaphambilini lintatheli iyazama ukubuzisisa ngalolu daba kosaphethe isikhundla somsekeli kamqondisi walolu gatsha obona ngezokungenwa kwabantu elizweni uMnumzane Yusuf Simons. Kodwa-ke wala esithi zonke indaba eziphathelene lama-ZEP kusaphikiswana ngazo emthethwandaba ngakho ukuphawula ngazo kuyabe kukwephula umthetho. Kodwa kumqondisi wenhlanganiso Helen Suzman Foundation unkosikazi Nicole Fritz yena uthi lezi ngezinye zezizathu ezenza baphikisane lale nyathelo emthethwandaba ngoba kuxotshwa kwabalamaphemithi la bengaphiwanga ithuba lokuphawula kuzadala uhlupho olukhulu empilweni zabo.
They have to consult widely.
Umthetho waleli lizwe awuvumi ukuthi kuthathwe isinqumo esikhulu kangaka ngempilo zabantu. Labo okuthathwa isinqumo ngabo bengazange babuzwe ukuthi leso sinqumo sizobaphatha njani.
As a result of any contemplated decision that government must make.
Kusenjalo umthetho ndaba kwele South Africa awukethuli ilanga lokulalela isicelo senhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ephikisana lokusulwa kwamaphemithi eZEP isithi uhulumende wakwenza ngendlela ephula amalungelo alabo abanamaphemithi la. Nelesubu 7, Johannesburg, wele South Africa, ni Mutuso Khumalo.
Thank you.
ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Joseph Biden, owele Canada umnumzana Justin Trudeau, lowele Mexico umnumzana Andres Manuel Lopez Obrador baqhube umhlangano ngolwesibili edolobheni leMexico City. Bathi lo mhlangano oqhutshwe okwamalanga amabili usuphathise ukuqinisa ubudlelwano bamazwe abo. Izulu elilolaka elehlele isabelo seCalifornia kweleMelika lifikise amasentimitha angamashumi amane lanhlanu, 45 centimeters ezulu entabeni zeSouthern California, njalo kwakhithika isithwathwa isnow esigqibele indawo yokuvakathela ethiwa yiNevada Ski Resort ngemitha lengxenye yesithwathwa esikhithikileyo. KweleTunisia, ngemva kweminyaka emithathu izulu lingani, indawo yokugcinela amanzi elizweni sezomile. Lokhu sokuphambanisa lezivuno zakuleli, njalo sokubangele ukuthi uhulumende akhuphule intengo yamanzi empompi. Iziphathamandla zithi kusukela kunyanga kaMpandula sekune izigidi ezilikhulu lethumi zama-cubic meter, 110 million cubic meters kuphela ezulu, okuyisilinganiso esiyisihlanu ekhulwini, 5% sezulu elivame ukuna. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Kuhlelo lwethu olwe diaspora profile namhla sixoxa lonkosazana Sikhulekile Amelia Boboza Sivanda, isizalwane sePlumtree eZimbabwe osehlala eWashington DC khonapha eMelika. Yena ke wakha isikolo seprimary emangweni wePlumtree ezansi yemandebeleni esithiwa yiBeacon Hill School ngemali eyaphuma esambeni sakhe.
Mina ngafika lana e-America ngo-2009. Ngafika ngasebenza lana, ngasebenza imisebenzi ehlukene, ngenza i-nursing, then ngisebenze sometimes ema-leasing office, but kathesi mostly ngisebenza ngabantwana, ngenza i-teaching but ngisebenza abantwana kaze.
Ubusebenza kodwa usanelisa ukuthi wakhe isikolo? Ngizwa kuthiwa wakha inkalakatha yesikolo ekhaya eZimbabwe.
Yes, ngayakha isikolo ekhaya, but ukuya usiyakha kwami ngangisiyakha nje ngoba I believe ukuthi nje ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngincedise abantu, i-community yakithi, or kwakuyisifiso sami ukuthi ngiyakhe isikolo ngenxa nje uthando, nje uthando ukuncedisa i-community. Ngayakha nje whatever khona okunye engikwenzayo, ngikwenza ngemali yami ephuma ephoketini, ngincedisa ngeNkulunkulu.
Singaphi isikolo sona esiwasakhayo Masibanda?
Isikolo sisePlumtree emuva kwekhoti laphana ma usuza ngumgwaqolwane oya esibhedlela before ufike ekhoti.
So sisetown sibile Plumtree. Kuthiwa imibizo laso njalo ngobani abantwana abafunda khonapho? Ngabantwana abeprimary kumbe ngesesecondary?
Isikolo kuthiwa yiBeacon Hill. YayiyiBeacon Hill EDC Center, kathesi sokuyiBeacon Hill Primary School. Abantwana abafundayo ngama-primary from ku-ECDA up to grade 7, kodwa okwakathesi asikathathi o-grade 7 ngenxa yokuthi sifuna ukuthi sibaqeqeshe thina, sizigqeqeshele thina bethu besiyafika ku-grade 7 bebe beqeqeshekile sitimase sikhompita kumhloliswano we-Zimsec abantu bethu besikolo sethu baphumele phambili.
Okwakwenza wacabanga ukuthi wenza umsebenzi inkalakatho yomsebenzi ongaka wena ukhatshana le Plumtree kuyini?
Hayi akikho ngabe kathana nge Plumtree physically but emotionally I'm always a Plumtree. Njengomntwana we Plumtree inhliziyo yami iyahlala ise Plumtree.
Uzabuyela njalo futhi ne Plumtree kumbe iMelika vele sokungumuzi wakho lapho.
Hayi ekhaya mina likhaya ngizahlala ngiwasekhaya ngowase Zimbabwe noma ngingabe ngu-America ngamaphepha kodwa hayi kithi kugida ngeke ngikulahle. Noma ngiyabe ngihlala lapha ngomsebenzi kodwa hayi kithi kugida. Now nothing is better than to be at home.
Ngizwa kuthiwa lapha eMelika uyalima. Uhlezi emhlabathini omkhulu yini kumbe isifiso nje sokuba ngumlimi ulima endaweni encane?
Ngiyalima eAmerica angilawo umhlabathi siyarenta. Umhlabathi e-public. E-park. Sifika kuyi-park nje utshani nje. Then we apply licele ku-government ngakhulumisana labanye izakhamizi. Abanikazi like ama-commission basebebhalela ke i-park service. I-park service yasisinikeza indawo yikho lapho esilima khona sagebha uqethu salahla sathenga lokhu okuthiwa ngamamochi isihlahla lezi abazigrindayo. Siyathenga sifaka zona. Siyadura siyabiza izimali eziningi but ngenxa yothando nje lokulima.
Lilimani.
Konke yonke into oyifunayo izithelo sakho sifunayo siyalima. Labanye ama-African countries sometimes abanye bayabathumela izinhlanyelo. Ulima nje noma yini oyifunayo. Mina ngilezinse ngilamakhabe, ngilamakhomani, amajodo, amathanga, labo spinachi, labo onyoni, labo garlic. Then sikuba lolude ledelele yonke into nje ofuna ukuyilima. But mina-ke ngisho ngafaka idelele seliyala lokuphuma emasimini onke umnyaka beyazimilela ngigcwala imisini yonke.
Unkosazana sikhulekile Amelia Bhoboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika esixoxe laye ngocingo ese-Washington DC khonapha eMelika. Umuyi obengumsekeli kamqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi usinikiwe Mpofu usechazwe njengomqali wesiziva emdlalweni lo kweleZimbabwe. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu ebesaziwa ngegama lokusoma elithi Sinizwe ubekwe namhla emathuneni e-Lady Stanley ngemva kokudlula emhlabeni mhla ziyisikhombisa kunyanga kaZibandlela. Ngesikhathi edlula emhlabeni ubengumqeqetshi weqembu le-Mountaineers aphinde njalo abengumsekeli kamqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi. Umdlali weqembu lesizwe uNomvelo Sibanda uthi udabuke kakhulu ngokwedlula emhlabeni kukampofu.
Bengumuntu one-energy, bengumuntu othanda izinto zakho, bengumuntu othola ehappy, bengumuntu o-eda ibhali empilweni yakho.
Omunye njalo umdlali obeqeqetshwa ngumpofu uqembu lesizwe uNorin Chuma laye uthi inhliziyo yakhe iyopha ngokuthiwa ngumqeqetshi wabo. Isikhulumeli seqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uYvonne Mangunda uchaze umpofu njengomuntu odlala indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo kakhilikithi kwele Zimbabwe.
Silendaba ezehlukeneyo ngosinikiwe le ndlela athinte ngayo impilo zethu. Iningi ligxila ekutheni ube ngumsekeli kamqeqetshi weqembu lesizwe kodwa ukukhangela uqathanisa lo mdlalo wenguqu uzananzelela ukuba kwenze into emangalisayo ngoba ube ngowesifazana owokuqala ukuba umqeqeqeshi weqembu lesizwe.
Umpofu bese leminyaka engamashumi amathathu lesikhombisa yokuzalwa njalo utshweni ungakabi yenyanga umkakhe uShepherd Makunura laye edlule emhlabeni uthi ingane ezimbili uFarrell kanye loTyrese. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udlame osoluvamile kwezembusazwe kwele Zimbabwe. Singekehlukani sendivalelisa ngoba isikhathi kasesekho. Sizadibana njalo kusasa. Igama nguGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.